ngikhuluma lebezindaba ePretoria lamhlanje ummeli weZimbabwe kweSouth Africa uMnumzane David Hamazeribi uthe uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya. Uthe sebevule ikhasi ebulenjini be-intanethi lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya kuzafuze babhalise ukuqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo. Ngemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezalelweni zonke zakwele South Africa.
Some zip holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assistance.
Baningi abalamapermit la asebethe bafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ofuna ukulisiza, wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
UMnumzana Hamazeribi uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokhu kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhasi okuhambisa kulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo ukudlulisa impahla zabo emngceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele leli nyathelo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Lizwe Gwebu uthi lolu hlelo luzasiza ukuthi asebegxothiwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Siyakujabulela kakhulu makula ma-diploma ama-programs angaka lokhu zababalazo bezizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kokhona yikho kwenza ukuthi abantu bekufuna bengahambi kakhulu okukhulunywa ngabantwana ukuthi kule nhlelo elizenziwayo for ukuthi ba-transfer abantwana from society bakwazi ukufika abangene isikolo bengasiphekanga. Mina ngibona ngani sijabulele kakhulu lokho.
UMnumzana Buthelezwe Nyathi okhokhela iqembu le-Boots elilwela ukuthi abaxotshwayo laba babuyele ngenhlonipho laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo sommeli weZimbabwe eSouth Africa.
Ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yi-government yaseZimbabwe through i-embassy lapha eSouth Africa. Thina siyi-Boots, i-Boots emelele ukuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya, isithunzi sabo sihlangene, hayi ukuthi bedeportwa. Siyabonga kakhulu ukuthi i-embassy iyeza le-government yeZimbabwe izama ukuthi incedisane nathi.
Kodwa-ke sinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Jabunyathi uthi lobanje elemukela leli nyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Kodwa kunento leyo ukuthi yini ebangela ukuthi abantu babaleke emizini yabo bazoyinto yezame into leyo imele ilungiswe because akuzukusiza ukuthi abantu babuyele bayohlala bayobhala phakathi kodlame lo oyenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuthi baziphilele isinto yomnotho but into engakho emele ilungiswe ingaba yinto yodlame.
Usenjalo udaba lwalabo abaphikisa ukuxothwa kwabeZimbabwe laba kwele South Africa kuzangena emthethwandaba ngumabasa. Ingcithi zithi kungenzeka umthethwandaba usesicule isinqumo sokuxothwa kwabeZimbabwe laba kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxothwa kwabo kumbe uvumelane nalesi sinqumo. Melesulo 7 ePretoria kwele South Africa ngithuso kumalo.